kwele sibona ukuthi kube lomonakala kakhulu wenzakelesa sesibona ukuthi bakhona abanyabe enhlanganiso ethiwa i-medical mission abazama ukuthi betholeke uncedo becele ebantwini ukuthi bebe loncedo lokuthi bangahambisa kulabo abalahlekelwe zimpahla lakho konke. Sasesithi thina njenge-Center for Innovation and Technology singenelisa ukuthi sibancedise, sicele abantu bakobulawayo lezindawo eziseduze ukuthi abalakho elesifiso sokuthi bangadonate belethe-ke into zabo kithi, thina sesizahlulisela phambili-ke kuyefika kulabo abafuna uncedo.
Kodwa sikhuluma nje abantu bayaletha yini okokunceda?
Yes, sesitholile ama-phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama-donations ngisanda kuthatha izigqoko lokunye okuningi-ningi makuma-students e-NUST abathe bona lapho bafuna ukuphatheka. So kusasa I think ngizaba 1 or 2 ama-pickups lapho ngizabe ntopha khona izinto abantu abafisa ukuthi bezidonate.
Abantu kobulawayo bazwisisa okwenzakalayo, sibona ukuthi kulezo sigaba kukho okuningi okwenzakalayo eMathebeleni.
I think abantu bayazwisisa into ekade isenyuzini le endaweni eziningi, abantu bakhuluma ngakho ku-WhatsApp, so abantu bayakwazi ukuthi kuhambe njani. Bakhona abanye abahambe lesifiso, bakhona abanye abangabesifisa but bengelakho okuthi benike. Into engikhayela i-weather report okokugcina lapha just a few minutes ago bebesithi izulu leli lingafika kubo Mashonaland East lasemaswingo. Ngingazi ukuthi lingafika yini lapha but ngiyakhayela i-weather report yeBulawayo le-Mat South bekungani nje soze kube lohlupho singazi njalo ngoba akula muntu oyincontroli le ngomumo womkhadi uyatshintsha anytime.